Yebo nje asenelisanga ku-field 100% kodwa senelisile ukuva lama-candidates endaweni eziningi ezelizwe save for a few cases. I-nomination code ihambe kuhle loba nje bekulokunye ade kungani kuyahlupha one. Indaba yokuthi i-ZEC ifake umthetho yawagazetha umthetho lo ngu-8 ebusuku before ilanga, just a few hours before i-nomination code. For example, ukuthi kuzaba provincial councils emathawu nakobulawayo ngeHarare, of which besingakulungiselanga khona lokho, kodwa njeHarare sikwazenelisile ukufaka ama-list ethu. Njalo singakhangela ukuthi indaba yama-double candidates okhuluma ngayo, khathesi ngikhuluma lawe sivela eZEC ku-nomination court. Lapha ade siyekhangela ama-nomination papers. Nxa ukhangela lapha indawo okulama-double candidates, you can tell ukuthi ama-double candidates ngabantu abefake, ngabantu abamanga. One, abantu okuthiwa ngama-signatories wona laba ngabantu yethu bethu, yebo ngamabizo abo, but ama-signature kafani ndaweni abephathi. Owesibili, nxa ukhangela ilogo esetshenzisiweyo, ilogo yethu ukuliphepha okuthiwa yi-gloss, but leli iphepha elisetshenziswe yilaba bantu liphepha elifotokopiweyo. Okwesithathu, abantu laba kasibazi.
Golide, nanko-ke akusitsheleke ukuthi uzwa njani ukhulunywa ngumama.
Ukuhleleka kuqakathekile empilweni, kwenza into zonke zibe lula. Thina njengeZANU-PF besihlelekile kakhulu sibili ngoba into zethu zonke zihambe kuhle. Ama-candidates ethu wonke asubmitile, including candidate number one, president uzowabonakala efika e-nomination court eHarare himself sibili ngokwakhe manqama wazihambela wafika wahlala emabhenjini kwabana naye ubana athi submit himself under the constitution and the requirements awezeki. So thina ukuhleleka kwethu kwenze umsebenzi wethu balula kakhulu, asibanga ngisho le problem. Bengihleka nje ngikhaya lapha kobulawayo ngibona amanye ama-candidates amabandla atshiyeneyo including i-CCC as late as ngabo-half 3 kusokusiya ku-4 bengikhona begijima behambisa amaphepha abo besezinto ezinjalo, and mina ngakubona ukuthi okunye lokhu kubangelwe yikhona khwani lukona anti abona abazange babatshelwe ukubana ongenayo nguwuphi until nge-last minute yona le angazi befihlelelani naw sokusenza kube chaotic. For example kobulawayo lapha abafaka ngisho one ama-candidates ku-provincial council. Thina lapha njengeZANU-PF futhi sesithethe wonke ama-positions engu-10 lana uncontested, and lokhu futhi ayisikuthi beta yinto ekhulunywe last minute. Thina last week size sayenza ama-elections ukuthi sikhethe abantu abazosimelela ku-provincial council. So yinto eyayikhitshwe kutabele, asiyonto esiba isijumejume, but because of not having structures maybe abe-CCC akufikanga kuhle kibo ukuthi kufika, but kithi kwafika kwaze kwabuya imemo ivelela e-head office eHarare ibhalwe ngu-political commissar wethu ubaba uBima enotifya amaprovinsi wonke ukuthi bakithi cela liyenze ama-elections linominate abantu abangu-10 and make sure that 5 ngomama 5 ngobaba per province.
Ngingena kulapho-ke Nkosazana Shiredenga.
Ngiyabonga kakhulu ngamazwi la akhonywe ngubaba uGolide. Clearly ase-confirme into eyodwa esitshonile sikhuluma ngayo mihla ngemihla, ukuthi iZANU-PF iphiwa information thina amanye amabandla esingayiphiwa. One, indaba eye-provincial council nxa ekusithi imemo yafika bakhetha abantu babo last week, but sikhangela igazethi ekhitshiweyo ifaka umthetho we-provincial council. Igazethi le igazethwe ngo-20 June, siyavuka sisiya ku-nomination court, igazethwa ngo-8 ebusuku. So nxa esithi bayenza kudala kutsho ukuthi information leyi besebeyitholile kudala. And secondly, mina njengomuntu okwi-elections ngiyahlala ku-national multi-party liaison committee le-ZEC. Last week sihlale le-ZEC ngolwesibili ku-national, ngayibuza personal indaba yona le e-council. Nxa ekhuluma ngokuhleleka, ukuhleleka kwakhona kuhleleka njani information ifihlelwa ebantwini? We are a democratic country. information should be shared. The constitutionally akukhuluma the right to information. Sikhangele udaba olama double candidates ngibuyelekile. Kulawayo sichekile all the double candidates akhona ngawe fake. Arare ngawe fake njalo ngabamanga. So thina njengebandla sitshela abantu beZimbabwe ukuthi indaba leyi sesifaka emthethweni. Abantu bemthetho bazayilungisisa laba abangama signatu bazakhuluma bebonisana labemthetho ukuthi hayi thina ama signatures ethi laba abantu laba kayisibobethe endlalo ungakhangeli abantu laba abade bengekho ku approved list yethu asibazi
yamangale khona indaba ama double candidates esithi kabawazi kulama videos a signatory that we can even send you one video empopo mzilikazi constituents abantu empopo mzilikazi constituents bakhala ngokuthi bona bafuna uthawuta ngupardon I think pardon tafumane yosamncanga ngapha manje kodwa ilist ebuyileyo kufaka omunye umuntu